Kokuyisika dzindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 Mbimbitho 2018 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, waya ngapi, imuli yakhe kathesa kula muntu oyigcinileyo nakula muntu oyikhangeleyo. Asikwazi, amapolisa akukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigations awo aya ngapi.
Abalwela ilungelo loluntu bamanyane labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uTai Dzamara anyamalala ngalo eminyakeni emithathu edluleyo.
Iqembu le-MDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocuse on i-manifesto le-strategy sama-election. Likhethe umkhokheli oyedwa bengabe lobuhwala eqenjini le-MDC ukuze ama-problems that they are going through aphele.
Ibandla le-MDC selikhuthazwe ukuba lilungise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo ngalisozele nelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edale lephalamende oluzenziwa lonyaka. Kuhoza Fridays lomculi wengoma zokholo uKnowledge Ngiwane osethulela ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi eZimbabwe lasemazweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bamanyene labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uTai Dzamara anyamalala ngalo ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela eminyakeni emithathu edluleyo. Umkhosi omkhulu wenzelwe lapho uDzamara ayetshengisela khona endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square ekhankasela ukwehla esikhundleni kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Beligcwele ubuhlungu ilizwi likankosikazi Shefra Dzamara ngesikhathi ekhalela ingoma ebihlatshelwa embuthanweni wokukhumbula umkakhe owenzelwe e-Africa Unity Square eHarare. Unkosikazi Dzamara ulandisa ngobunzima abhekane labo selokhu umkakhe uTai owayekhokhela umkhankaso wokusuka kukaMugabe esikhundleni phansi kwegama elithi Occupy Africa Unity Square ngesikhathi ethunjwa.
I feel very sad because as a family we still don't know where he is.
Ngilokudana okukhulu lokho esingazi uba uTai ukuphi njengemuntu. Lo hulumende lokho engasisizi ngalutho, amapolisa akhona akenzi lutho. Akukho abakwenzayo ngisho lakancinyane, bazithulele nje. Ngiyakhalaza bakithi kuhulumende omutsha lo ukuba asisize njengemuli, atholakale uTai Dzamara, atsho loba yini ngo-Itai Dzamara. Ukuthi usaphila na loba hatshi, siyamdinga iphila loba hatshi. Kasilalo usizo esilutholayo thina lokuziphilisa. Kunje misiza ngabemuli yakoDzamara ukunakekela abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eye-Combined Harare Residents Association, uMnumzana Mfundo Mlilo, uveze ukukhathazeka ngobude besikhathi uTai engaziwa ukuba lokhu esaphila na loba hatshi.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, waya ngapi, imuli yakhe kathesa kula muntu oyigcinileyo nakula muntu oyikhangeleyo. Asikwazi, amapolisa akukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigations awo aya ngapi. So kubuhlungu kakhulu ukuthi sisesike kulesi sikhathi uTai Dzamara singakwazi ukuthi ungaphi. Lokhu kusitshengisa ukuthi ezweni esihlala kilo kule nto eziningi ezenzakalayo esingathi akula political accountability. Ngoba kuqakathekile ukuthi umuntu nxa angadisappear, especially nxa umuntu wankhona ebe ngumuntu okade bambe ezombangazo, kwazakala ukuthi uhambe waya ngaphi.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabasebenzisa nalo itshayi kulo mkhankaso we-Occupy Africa Unity Square wokuba asuke esikhundleni uMgabe. Uchaze u-itshayi njengendoda eyayinesibindi ngaleso sikhathi.
Ya, into engathanda ukuthi ngi-appraise ngo-itshayi into yokubana u-itshayi waphuma wama ngigceke kubana hashi uhulumeni ka-Robert Mugabe mina kangimthakazelele. Loba nje iningi lalikhulumela phansi likhuluma licashi ubana uhulumeni ka-Robert Mugabe alimthakazelele, kodwa lalingaphumi mgceke njengo-itshayi.
Lanxa amapholisa eze ngobuningi bethwelwe ngamalori akazange awuphazamisele umkhosi, imibiko ebisethulwa lapho ibikhuthaza uhulumeni ukuba amveze ephila loba sewafa u-itshayi owanyamalala mhlaka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukufuthelana ebandleni le-MDCT kuqhubekela phambili kulandela ukwedlula kwesikhathi esaphiwa enye inkokheli yebandla ukuthi ingene emhlanganweni andubana ithathelwe amanyathelo. Umongameli omutsha webandla le-MDCT uMnumzana Nelson Chamisa wazisa lesi sinqumo kulandela ukungayi emihlanganweni yebandla kwabathathu laba kusukela nyakenye. Amalanga ayifakelwe inkokheli adlule ngolwesibili kodwa akulanyathelo eselithethwe. Ukhuphe labanye bakhe bayaphikisa ukukhethwa kukaChamisa abathi akwenziwanga okusemthethweni ngoba kumele ukhuphe abe nguye umkhokheli webandla njengoba nguye yedwa umsekeli phakathi kwabathathu owakhethwayo emhlanganweni. Kuthi ababili uChamisa lomnumzana Elias Mutsuri bakhethwa nguTswangirai eyedwa. Leli bandla lazisa njalo ukuba lathuma unobhala obona ngezomvikela umnumzana Giles Mthekwa ukuthi ayecubungela imbangela yodlakela olwenzakale kuleli bandla eBuhera lakobulawayo lapho amabandla achaya khona ukhuphe lenye inkokheli abeseloba ugwalo olujulileyo ngokwenzakalayo. Kodwa lokhu kungakethulwa lolugwalo ngoba umthekwa etshele Studio 7 ukuthi uzaqala aluphe umnumzana Chamisa uZulu engakaziswa. Kusasa leli bandla lilomhlangano we-rally eCross Dete, kuthi ngesonto lilomunye njalo umhlangano eBeitbridge. Lamhlanje leli bandla belilomhlangano edolobheni le-Victoria Falls lapho umnumzana Chamisa abekhona. Sixoxe lesiphathamandla sebandla e-Victoria Falls umnumzana Ephias Mambume obesemhlanganweni walamhlanje.
Sikhuluma kanje upresident wabantu, upresident oZulu uNelson Chamisa sesifikile eVictoria Falls. Engakayi addressa iMatch North yonke nje ibuthene kusasa endaweni okuthiwa kuseCross Gate, uqale ngokuqoqa abamela ama-sectors achiyachiyeneyo eVictoria Falls. Ngikhuluma kanje irally i-hall igcwele pam 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 ngabantu abavela kuma associations afana le People Living with Disabilities, Tax Operators Association, the Elderly Residents of Victoria Falls, Curio Sellers Association, Cross Border Traders Association, Small Businesses Association, and other sectors. So we have got a full house, Gates Echino Timber Hall, lapha adresa khona engakayi adresa umhlangano omkhulu kusasa eCross Gate.
Bakhona abathandabuza ukubana kathi kungani likhethe ukuthi ahlangane labantu eCross Gate endaweni encane kungayenziwanga edolobheni elifana leWange kumbe khona ngapho eFollows.
Esingakufuniyo ukuthi inhlanzi ine swimming pool. Abantu abasesikhiweni bonke basupporta iMDC ngani ngoba ngaba ngichwa information badinge information bakwazi ukuthi umnankagwa ungene ngesitsotsi and abantu okufuze sithumayele ivangeli kibo kakhulu ngabantu abahlala emakhaya ikho sikhethe ukuya kwenye rally yethu across state
manje bazafika njani abanye ababe befuna ukuyafika bevele endaweni ezinjengabo wange la khona ngapho efollows lelupane
iMDC ilabantu abasukumela phezulu abakhutheleyo abazenzela into zabo bengadingi imali evela kwabanye abantu ukuthi singenga imali kwabanye ngoba ngabantu abathanda iphi yabo bayazihambela bazidinge i-transport yabo bodwa okungalahlupho because iparty yabo bayayithanda bathanda iMDC alliance okunyokumangalisayo.
Alo ke ngumnumzana Efias Mambume isiphathamandla sebandla leMDCT edolobheni leVictoria Falls ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eVictoria Falls.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Uhlelo lwekhansili yakobulawayo lokulungisisa impompi ezindala ezithwala amanzi angcolileyo luqhubeka kakuhle emzini ethi Luveve Ntumbane lemakhandeni loba nje ezinye izakhamizi zisithi azithokozi ngesiqubu salomsebenzi ezithi yona izitishi lokhe zidubuka okumafaka engozini. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abebulawayo City Council babhode lentatheli izindaba beboniswa uhlelo lolu eluveve emakhandeni laseNtumbane lokudonsa ingcekeza empompini ezithwala amanzi engcekeza okuyikho okubangela ukudubuka kwezitishi njalo ezinye zezimpompi lezi sezindala ngoba zafakwa idolobho lisungulwa. Izakhamizi zeNtumbane zithi laloba iCouncil isiqalile ukulungisisa impompi zengcekeza kibo awukabi lomehluko asizweni unkosazana zodwalunga elandisa.
1 month mina ndobha abantwana 2 months amdobha abantwana besikolo abangu-2 sebewele phakathi ngazodobha omunye we-2 years esewele phakathi manje lapha libuye sokungcono kunganje sokule mpethu ngaqonda ukuthatha isafa yami ngamgezisa esiyale eswele ukuthi ngingathi nganti lami ngizeli ngingumzali ngake ngimekele umntwana ewele emakakeni lapha te kungasadluleki la hhayi uCouncilor thina sahamba ngama-7 sami lokhu uza samkokodela wathi come back with 10 sisuke lapha siye emkokodela ethi yethumele umuntu ethi ngisalehle.
Ukhansela weluveve unkosazana Thamani Moyo uthi bayabonga ngohlelo lokulungisisa impompi ezidabukileyo ngoba bebesebenze iminyaka engama-20 bephila emanzini engcekeza egelezela ezindlini.
Ibisile 20 years isiwele uveve ilokhu ihlupha ingalungiseki kwabuya ke lolu hlelo bakhipha inhlabathi njengoba liyibona igcwele ivini ngapha phansi kwe-church le-SDA then amanye ama-manholes ethu ebengela zivalo njengoba siyabona ukuthi sokufakwa izivalo ezintsha okuthi lezi kathesi azisavuleki.
Umanjinela Libhadi Mkwata we-Mark inkampani eqhuba uhlelo lolu ukhuthaza abantu ukuthi bakhangele amanzi ukuthi awalalutho bengakawachithi.
Ama-residents ayakhophareth-a siyabacela ukuthi nxa bechitha amanzi kumagali beqale befake izandla beseche isipunu nxa bewatshile bekhanya ukuthi awela ama-socks awela ama-t-shirt abantwana ngokubangela ama-blockages okuningi. Everything is going well. A project is a charge per month. We're looking at about 35,000 to 50,000.
Izakhamizi zemakhandeni sezalima amabhanana zisebenzisa amanzi engcekeza aseleminyaka egeleza njalo iCouncil icala izakhamizi ngokudubula ngabomo impompi ezithwala amanzi engcekeza ukuze bathelezele izivande zabo zamabhanana. Amanye amalokishi abhekane lodubo lokugeleza kwamanzi engcekeza ezindlini lezifuleni yimabuthweni imagwegwe ilobhengula iCountry Park inkulumane iphumula inketha lemganwini njalo ikhansili isithembise ukufinyelela zonke lezindawo. Ikhansili yathola isikwelede ebhanga le-African Development Bank ukuthi ilungise zonke lezindawo umnyaka usiyaphela njalo lalapho amanzi engcekeza ahlangana khona ehlanjwa andubana aphinde asebenze lakho kuphakathi kokulungiswa ukuze amapaka athole amanzi okusebenzisa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli weKenya uMnumzana Raila Odinga lamhlanje uhlangane lomkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Raila Odinga okwakuqala kulandela ukhetho olwenziwe enyakenye olube lempumela ephikisiweyo. Lolukhetho lwaze lwaba lodlakela olukhulu olwathiya abantu abalikhulu lamachumi amahlanu befile. Inhlanganiso ezizimeleyo kunye labameli bamazwe omhlaba eKenya bazama ukukhumisa umlotha ababili laba kodwa kwehlula. Ngakho ke okwenzakale lamhlanje uthiye abanye abaningi bemangele kodwa belethemba lokuthi kuzaletha umehluko elizweni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu besibhizi emavikini aphelileyo lawa sizama ukuletha izinkokeli zamaqembu aphikisanayo alisanayo kumabandla ezombusazwe kweleZimbabwe. Wathola ukuthi kabafuni ukukhulumisana, kabafuni ukuhlangana, omunye esaba abalandeli bakhe, omunye esaba abalandeli bakhe. Ngakho ngibona lokho kwenzakale kusitshengisa ukuthi mhlawumbe labo abakhokheli kwezombusazwe kweleZimbabwe bangakubona kuyinto enhle ukukhulumisana nxa kuyikuthi kusiyowawo lo dubo olukhulu.
Singathi iZimbabwe yona ilakho na ukuba labakhokheli abangathi umuntu esesesikhundleni njengalokho okwenziwe nguKenyatta, sibone sibili laye ehlalisana phansi lo muntu oyabe vele emphikisa engela sikhundla.
Ngibona iZimbabwe sesesibangene semva kakhulu ekuthini khona lokho ngeke wafa kwenzakala ngaphandle kokuthi nxa kusuke kwaba leqembu kumbe lenhlanganiso yangaphandle efana labo SADCO AU labo United Nations yabe isuke yacelisisa yabancenga labo bantu ukuthi bahlangane njalo yathi yona izakuma phakathi kwabo ibe ngumlamlankunzi. Kungekho khona lokho angiboni kweleZimbabwe kusibalo ukuthi lokhu njalo njengoba sibona nje ukuthi lodlakela soluvame kakhulu kwezombusazwe njalo solubamba amacele wonke akwezombusazwe khona kuyotshengisa ukuthi sesibangene sibi kakhulu njalo sesemuva. Kodwa ngiyathemba ukuthi njengoba lokhu sokwenzakala eKenya kuzakwenza ukuthi labakhokheli bezombusazwe kweleZimbabwe mhlawumbe bacabange katsha ngokuthi ukubusa kuthathwa ngaliphi icele njalo ukuthi lanxa wena unguwe othole umbuso kuthiwa uphumelele kukhetho kakutsho ukuthi usungunkulunkulu kawusahlangani nabanye ungahlangani nabanye kumbe usiza kukhanya ngani kawulamandla kumbe uyancula. Khonokho ngibona kuyinto enhle kakhulu nxa isenzakala kuzwekazi le-Africa njalo duze kakhulu endaweni njengasekenya.
Ku live talk lamhla sixoxa ngokunyamalala kukaMnumzana Itai Tsamara lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo kalisozele nelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalela ephalamende olwenziwa nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
inengi labacubungula ezombusazwe kanye labasenhlanganisweni ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothi ezishiyeneyo zempilo babheke ngokuthandabuza okwenzakala ebandleni le-MDCT besithi kulakho ukwenza ukuthi uZulu alahlekelwe lithemba lokuthi lingenelisa ukususa ibandla le-ZANU-PF ngokhetho. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Mduduzi Ncube uthi ibandla le-MDCT selilikhulu ukwedlula wonke njalo abantu abanjengonkosazana Thokozani Khuphe ongomunye wabasekeli bebandla leli kumele bazehlise bathathe izinqumo ezimanyanisa ibandla ukuze lihambe linyananye kukhetho.
I think uThokozani Khuphe needs to humble herself, although she's senior maybe kuphathi. But the party, everyone who party who accept her leadership Chamisa, and is the one who's going to bring the voice for them.
Ekuzilela kulokho omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Dafazwa Mepo uthi MDCT kumele ichane nobuhwaba ngoba ubachithela isikhathi sokulungiselela ukhetho.
Iqembu le-MDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocus on i-manifesto le-strategy sama-elections. Kodwa into ekhona ukuthi kumele behlanganele ndawonye bekhethe umkhokheli oyedwa bengabi lobuhwaba. Kuphela kumele baqede ukuhwaba eqezeli le-MDC ukuze ama-problems that they are going through appear.
Ocubungula ngezenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sineke Sibanda uthi isekelo sombuso kayisuso kodwa kumele silandelwe nxa kukhangela ubukhokheli kukaMakhuphe noChamisa ukuthi ngubani olakho ukusekelwa ngabantu njalo silakho ukuguqulwa ngokuvumelana kwedale laphezulu lebandla. Edikisa lomqondo uMepo uthi ukuthola usekelo lwabantu abaningi akusebenzi kangako endaweni yokulandela isekelo sombuso ngoba siyiso esiyisisombululo lomhlahlandlela wokuqondisa ukusebenza kwebandla.
Enye into eqakathekileyo, I think asingeke siqathanise i-popular support kumbe ukuthandwa kakhulu le-constitution. I-constitution iyinto ekhokhela abantu ukuthi khona beyenze izinto ngogwalo. Ngithi then i-popular support layo izimele yodwa. So nxa lisithi nxa kuthiwa khona ingxabangxoza ekhona ku-MDC kufanele i-decide by the two, I think sele problem. Ngoba izinto lezi kazihambisani per se. But into enye engayitsho yukuthi khona okwakhathesi i-constitution konke le-popular support ikasikhangele nini ukuthi khona what is the bigger goal. I-MDC ifuna ukuthi khona igcwalisise sifiso bani. I-MDC ifuna ukuwina ama-elections. So okwakhathesi yebo i-constitution iyavumela njalo ukuthi i-National Executive Council ithathe izinqumo ingayanga ku-Congress. So that's the constitution. I-constitution iyalandelwa. I-constitution elandeliwe khonokho yikho kumele ukuthi khona kuncedise ukuthi khona inzini ingxabangxoza ekhona ku-MDC iqhube at least injani ingani yaba resolved i-MDC iye phambili.
Emavikini adlulileyo idale lenkokheli yaleli bandla e-National Council lihlangene lavumelana ukugcoba uMnumzana Nelson Chamisa njengomkhokheli waleli bandla njalo ezamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho. Lokhu kudale ukukhonona okuthile kuleli bandla. Abanye besithi uNkosazana Thokozani Khuphe nguye okumele akhokhele i-MDCT ngemva kokubhubha kukaMnumzana Morgan Tsvangirai. Lesi sinqumo yiso njalo esesibangele udlakela oluqondiswe kumaKhuphe labanye abalombono munye osokulethe umbuzo wokuthi okuqakathekileyo yikuphi sibisibile ekukhetheni umkhokheli phakathi kokulandela isisekelo sombuso webandla kumbe lowo obonakala elesisekelo lwabantu abaningi elizweni lonke njengoChamisa. Ngimele Studio 7 seHarare, nguGibson Bhebhe.
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isibanjwe ngumqando lapha, kodwa ke besesilethulela uhlelo Woza Friday lapho esilomculi wengoma zokholo uKnowledge Nkiwane osethule ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi phakathi kweZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela ele South Africa. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxelo Nkiwane wanziwa njalo ngegama lokuthi Scania Man wasethulela lolu daba.
It's Sunday. sizombiza umdala weScania ngendaba zakhe zokuqhulisa umculo kudisco yakhe ngapha efuqa zona iScania umculi omkhulu wengoma zokholo uyesimpeteyo namhlanje. Siyakwamukela kuhlelo ungazisa abalaleli ngamafitshane ngembali yakho.
Ibizo lami ngunoleji Nkiwane, ngicula umculo wegospel, ngihlabela umculo wokholwa ekhaya kithi kusenkayi eGwamba esingeni lapho engizalwa khona. Ngineminyaka u-38.
Unkiwane ucinezela ingoma zakhe kwele South Africa lapho athi hikho okulama studio alohlonze amenza akhiphe imkentshe yengoma. Sitshele ngamadlalati akho lawo aphetheyo namhlanje.
Album yokuqala yayisithi Sibongu Manuel, eyesibili Khaya Elihle, eyesithathu ithi Wethembekile under the group called iGospel Impact la ngaqala khona ukucula from about 2003.
Uhlelo lwabantu kunje nje silibasana ngomculo kaKnowledge Nkiwane. Uhlelo Ozo Friday. Zingoma zokholo phela lezi zona ezibhalwa nguye kanye uNkiwane.
Ya, izingoma zami ngiyazibhalela, ngiyaziculela kahle kahle uKnowledge Nkiwane. He's a gospel musician. Ngiyawubhala umusic mbiye ngiwuperforme. Angiwuhlabele nje kuphela but ngiyawuperforma nje kuzo zonke indawo. Ama live performances kuma stadium nazo zonke indawo nje. Sebengibonile nje abantu endaweni eziningi sicula nje inculo yegospel, share stage nama artists nje wonke amaningi anoduma ngaphandle kwelizwe nakhona lapha eZimbabwe.
Umculo wakho wegospel uyahlabusa, uyathoba njalo uyajabulisa. Phela kuhle ukuthi ingoma zakho bazithole abantu, bazithola ngapi?
Ingoma zami zitholakala kimi okwamanje, angikabe nekampani engisebenzisana nayo mhlawumbe ngathi siyasikhiqizela. Ngikhona koBulawayo, ngiyabhoda nje amadorobho wonke. Sikhuluma nje ngikhona abaningi bayangazi bajwale ukuthi bangibize umdala weScania eDrobben. So ingoma zami zitholakala kimi ama-CD nama-DVD nginama-album i6 enginawo angama CD kanti kube nama DVD i3 enginawo kuwo wonke ama album.
Wadabuka phansi komnyama ubambile enkaya. Wangena ngothuthi ziyathunqa koBulawayo. Wayawela ungulu kudela wangena eGoli. Lapha afike wapheka umculo wakhe olohlonze. Nanku-ke usephakulula uluju umdala weScania. Uye phela uKnowledge Nkiwane. Sikuhlelo woza. Woza Friday. Impela sonto enhle kini lonke. Igama lami ngu-Ezachisa Sibanda.
But it goes too late. UJehova akakwazi ukuba late esimeni sakho. Kodwa uNkulunkulu unendlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Ungangibuzi nami ngangingekho.
Nanso-ke ingoma emnandi uScania man. Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu lamhlanje bebeseHarare kunanzwa ilanga lapho uItai Tsamara anyamalala khona kuminyaka emithathu edluleyo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba lingeke lunza njalo kalisozele nelise ukunqoba kukhetho. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande nesithi asidibaneni njalo ngo Studio 7 Live Talk. Dilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.